kuzakuba nzima ukuthi umnyangagwa abantu bemkholwe ngoba yibo phela ababulela umnotho izolo. Ukhumbula ukuthi nguye obephethe ingatsha zikahulumende eziqakathekileyo izolo ezimayelana ngendaba eziyizona ebezingaletha bezingahuga amanye amazwe angaphandle ukuthi bebuye bezoinvesta eZimbabwe. Izithembiso zenzile esanda kuthatha umbuso uvela kumgabe. Simbonile inyanga zonezi ezingu-8 ezedluleyo. Into esingayitho sibuye sobufakazilayo yokuthi usikhiphele amapholisa emgwaqweni. Okokuthi umnotho engawuvusa kumehlule inyanga lezi ezingu-8 asazi njalo ukuthi uchweleni abona ngani kuzamenza ukuthi umnotho uvuke kusukela lamhlanje kusiya phambili. Ngaphandle kokuthi xa kuyukuthi umnumzane uMnangagwa esithi yena ubudlelwane kade labo leChina uzabuquma edonsa amazwe lawo entshonalanga abayibona abancedise umnotho weZimbabwe ukuthi uguqe ngamadola. Ngaphandle kwalokho hhayi kuzakuba nzima, so icela ivuthiwe Vukankomo.
Ikhabhinethi yakhe ukuze mhlawumbe iphumelele mpela isebenzele ilizwe leZimbabwe, bakhona abanye abathi kumele akhethe ngisho labantu abangekho kuzanu PF. Ubona ekwenza yini lokhu Mnangagwa?
Hayi, khona kuqinisekile sibili mfowethu ukuthi abantu engibile kuqinisa lokuthi iZimbabwe bengayivusa lamhlanje iningi labo kangibaboni phakathi kuzana. Kodwa-ke into esesiyenza le inkomo ikuloyisa nje ngoba eqinisweni angithi ukhetho lolu ngikhona lusiyathalenjwa emthethwandaba kusasa. Kungenzeka ukuthi umthethwandaba uye kuthi wona hhayi phindanini election. So esikwenza kathesi nje ikufanisele. So sifanisele ukuthini? Nxa uMnangagwa elesifiso sokuthi avuse ilizwe leZimbabwe, asifanisele mfowethu ukuthi lapha azabumba khona ikhabhinethi yakhe mangakhangeli phakathi kuzanu kuphela, kakhangeli labantu ngaphandle kwezanu langaphandle kwelizwe. Baningi abamaZimbabweni abafundileyo, baningi abantu bakomthwakazi abafundileyo abazimiseleyo ukuthi bengabuyela ekhaya beyncedisa ukuvusa ilizwe leliya.
Abatshali bezimali abavela kwamanye amazwe ababesithi bamelele ukubona ukuthi ukhetho luzahamba kanjani, sesizabona yini besiza eZimbabwe ukuze sihlanyela izimali zabo?
Angikuboni lokho Nkomo, ngoba akulanto eqinisekileyo esiyitholayo ekhishwa zintatheli zindaba. Intatheli zindaba ezisekela izanu zikhuluma okunye, kanti-ke labanye labo abafikisayo bakhuluma okunye. Sihluleke ukuthi sithole abantu abaphakathi laphakathi ukuthi abangasinika into eqondileyo, ngoba kungathatha amazwe wona lamabili yinhlanganiso yodwa i-European Union okwakuqala zinhlanganiso yamazwe. Kungani iyala ukuthi ukhetho lolu lube free and fair? I-America layo kungani iyala ukuthi ukhetho lolu lube free and fair? Sizwile ilizwe loneli iNgilandi lalo i-committee yonale eyiyona ekhangele ngezeZimbabwe iyala ukuthi impumela yokhetho lolu uhulumende lo ayi-recognize ayemukele. So nxa amazwe onala i-European Union elamazwe angu-28 including i-Britain okwakathesi plus yona i-UK on its own le-America, uma yiwo phela amazwe lawa ayiwona adale ukuthi iZimbabwe iguqe ngamadolo kwezomnotho. Nxa bona bengazimiselanga ukuthi bephenduke, ngingazi ukuthi iChina izamncedisa yini uMnangagwa, ngoba iminyaka yonke kusukela amazonala awentshonalanga aphuma eZimbabwe siwubonile umnotho uguqa ngamadolo phansi bese bekhangela amaChina, kube hlula amaChina iminyaka yonke yonale. Angiboni ukuthi siqhubeka sisiya phambili lamaChina kukhona ukuzasinceda, njalo umnotho angiwuboni ukuthi uzavuka.